o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Uthandira yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo, ngoba lokho akwenzileyo kungabulala iparty MDC. I-factionalism ayisoziphele ngalokho. Khale sizwa kuthiwa okhuphe labo mdzuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo yiparty ye-MDC.
Lwamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokukhethwa kwamnumzana Nelson Chamisa ukube ephethe intambo zokukhokhela ibandla le-MDCT.
Inhlamba i-$17 ayenelisi ngenxa yokuthi kumele senze sibhadale i-rent, sibhadalele abazukulu bethu, sibhadalele abantu abethu, sibhadalele ukudla le-school fees, lama-bill, ama-rent. Ukubona ukuthi esizinda izindlu eziningi ngama-four rooms.
Abahola imali zempentsheni iningi labo eseliluphele batshengisele lamhla kobulawayo bekhala ngemali abayiholayo ngenyanga abathi incane kakhulu. Izizalwane zeZimbabwe ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezitshayele ihlombe ikhomishini yamalungelo oluntu ngokubiza umhlangano wokukhanda amacebo okuqeda udubo lokuxhathana ngemihlobo le-xenophobia elizweni lelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usekhethe omunye wabasekeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abephethe intambo zokukhokhela leli bandla azephindele ekhaya evela kwele South Africa lapho elatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Umnumzana Nelson Chamisa ngomunye wabasekeli bakamnumzana Morgan Tsvangirai ababalisela unkosazana Thokozani Khube lomnumzana Elias Mdzuri. Abaningi bathi bekungamelanga afakwe yena omncane phakathi kwabathathu laba ngoba kuveza sobala ukuthi nguye osizathatha isikhundla sikaTsvangirai yena ophatheke ngomkhuhlane. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuphakanyiswa kukaChamisa kungakhwezela umlilo wokuxabana obukhona phakathi kwabasekeli bakaTsvangirai, uMdzuri loMakhube labo abakhanya befuna ubukhokheli baleli bandla. Umnumzana Leopold Mnende enye yalezi ngcithi ithi uTsvangirai usehluleke ukulungisisa ukufuthelana kusebandleni lakhe njalo inyathelo lokufaka uChamisa asekwenzile kuzahle kulibulale.
Ukwenziwa nguTsvangirai akusatshiyananga nalokhu okwakusenziwa umgaqo. UTsvangirai yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo, ngoba lokhu akwenzileyo kungabulala iparty MDC. I-factionalism ayisoziphele ngalokhu. Khale sizwa kuthiwa okhuphe labo mdzuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo yiparty ye-MDC. Kungenxa yokuthi babonile labo ukuthi uTsvangirai usesenza izinto ngendlela engayisiyo, indaba engahambanga kuCongress abantu bamkhetha yena lo Chamisa.
Omunye njalo oyingcitshi ecubukuna ngezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi loba kungaba lokuxabana phakathi kwamalunga ebandla leli akwenzileyo uyakujabulela.
Okuqakathekileyo esikubona lapha ngokuthi khona ibandla le-MDC liyananzelela ukuqakatheka kokuthi ibandla kufuze lintshintshe ubukhokheli, njalo kuyafeza obala ukuthi i-MDC libandla eliqakathekisa ukuthi intsha itholakale ingaphambili kwezokukhokhela. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma lokhu sokube njalo, abanye abakhokheli kwe-MDC labanye abasekeli baleli bandla kufuze besekele lesi sinqumo esesethulwe ngumnini bandla we-MDC uDr. Morgan Tsvangirai.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinasu Ashley Funye uthe ukuthuthukiswa kukaChamisa kujabulise abasakhulayo akade sebekhalala ngezombusazwe besithi kukhanya kabanikezwa amathuba okukhokhela.
Kuphakanyiswa kukanumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngu-acting president we-MDC kuyinto ke esiyamukelayo ngoba ukuphakanyiswa kwakhe ayishuthi ukuphakanyiswa yena yedwa, ayisuthi ukuphakanyiswa uNelson Chamisa, but kuyikuphakanyiselwa kwama-youth wonke awelize jikelele, ngoba it kuyanika ke i-confidence especially kuma-youth kade ngakhangeleli ukwenza into zepolitika, but babona ukuthi no, lathi sile siyakwanisa ukuphiwa i-chance yokuthi sikwanise ukuzibusa, siyakwanisa ukuphiwa i-chance yokuthi sesihambele sihambe phambili.
Ingxenye yabasakhulayo e-MDCT ikhulume namhlanje imelwa ngumgcini sihlalo wayo umnumzana Epson Jitsiba, ixwayisa uMakhube loMthuli bona abase-South Africa lapho abayehluza udaba lomanyano owe-MDC Alliance. UMthuli nguye okade ephethe ubukhokheli be-MDC, umnumzana Tswangirai engekho, uChamisa ubephethe ubukhokheli be-MDC Alliance, kodwa khathesi nguye osekhokhela umanyano lebandla emele uTswangirai. Ezinye ingcitshi zombusazwe zithi ukukhishwa kukaMthuli lokungakhulunywa kukaMakhube kuhle kutshengise ukuthi uTswangirai ubevele ezifunela ukuthi uChamisa athathe isikhundla sakhe yena sephumula. UChamisa wenelise iminyaka engamachumi amane 40 yokuzalwa ngeviki ephelileyo osokumnika ilungelo lokuba ancintise kukhetho lwalonyaka esikhundleni sokuba ngomgangeli welizwe phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngingiGibson Bebe.
Kusenjalo, ibandla le-People's Democratic Party lithi lisekela inyathelo likamnumzana Tswangirai lokuthi umnumzana Chamisa abe ephethe isikhundla sakhe ku-MDCT kanye lakumanyano we-MDC Alliance lapho i-PDP elilonga khona. Embikweni eliwethulela muhla, ibandla leli lithi lizakwamukela umnumzana Chamisa kuze kufike esibangeni sokuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli nxa kungumnumzana Tswangirai omnika leyo mvumo. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, sixoxele siphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu.
I-Management Committee ye-PDP ihlalile phansi izolo elomhlangano eHarare yasivumelana ukuthi isekele-ke isibopho lesinqumo esenziwa nguMorgan Tsvangirai ngoba ingxenye ye-MDC Alliance. Yikho-ke izinqumo-ke ezenziwa-ke lo esamkhetha ukuthi akhokhele i-alliance siyazilandela sivumelana lazo.
Lina kukho okunye lingakutsho ukuthi ngabe bakhethana bona kumbe beqale bezwisisane ngalolu daba, ngoba lokho kungaliphambanisa kumanyano wenu, abanye bengasuka kumbe ibandla lelo lingadabuka phakathi?
Thina njenge-PDP kasifuni njalo kasithande ukuthi singenele-ke kupolitiki yamanye amabandla, kodwa-ke thina sima ngezinqumo eze-alliance. Kumbe bahlele phansi beyiphathi kumbe nguyeuMorgan Tsvangirai okhetha uChamisa, thina samukela-ke okuvela kuye samkhethayo ukuthi abe ngu-chair we-alliance, ukuthi hhayi kubandla lami-ke senza khetha uzibani angimele. Thina-ke kasibi lohlupho lakho, kodwa-ke asifuni ukungenela kupolitics zebandla le-MDCT.
Nxa kuyikuthi i-politics zebandla le-MDC lazo zingagcina seziphambanisa umanyano lo we-MDC Alliance-ke,
bonke bahambelana ne-alliance ngoba nanko phela labanye abasekelo abanjengaboMthuli bake babonakala-ke kwamanye amarali ze-alliance. Samukela bona labo esibabona bebuya bezosebenza beku-alliance.
Njoba lina lalikhethe yena ngokwakhe umnumzana Tsvangirai, umnumzana Chamisa laye liyamthemba yini ukuthi laye ulesi sindo njengomkhokheli, njalo i-alliance leyi uzayiqinisa laye ngobukhokheli bakhe?
Ngokunjalo-ke uChamisa laye ungomunye wenkokheli esimthembayo, uProfessor Wesman Ncube ungomunye wenkokheli esimthembayo, uTendai Biti ngomunye esimthembayo. I-original MDC uChamisa sisebenze laye sakhokhela intsha, waba ngummeli wephalamenti kwadana kuze kube lamhlanje lokho ngummeli wephalamenti. Siyambona kwenzayo enguminister, simbonile imihlelo kade ezenza ephalamenti, siyabona ukuthi uyathuthukisa iphalamenti ngamadebhethi awenzayo. Yikho kasilamsolo ngitho, kasisole lutho. Ezilongo ibandla le-MDCT kuyilo elimbethile lathi hhayi hamba uyekhokhela i-alliance besikhatshana uTsvangirai engekho. Sikwamukela kunjalo, kasilamsolo, kasilahlupho ngakho.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-PDP, sixoxelaye ekobulawayo.
Okay. belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abahola imali zepensheni iningi labo eseliluphele batshengisele lamhla kobulawayo bekhala ngemali abayiholayo ngenyanga abathi incane kakhulu ngakho bafuna yengezelelwe. Bahola amadola alichumi lesikhombisa i-$17 kodwa imuli ephila eZimbabwe ikhangelele ukusebenzisa amadola angaphezu kwamakhulu amahlanu ngenyanga. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangade betshengisela laba basukele esithombeni sikamuyi uDr. Joshua Nkomo baya emahofisini eNASA bazodlulela emahofisini kahulumende emhlanhlandlela Government Complex. ENASA bafike banikeza isicelo sepetition umqondisi weNASA umnumzana Wellington Chinembiri kuthi emhlanhlandlela inikezwe unobhala kankosikazi Angeline Masuku ongumphathintambo wesabelo sakobulawayo. Izalukazi lamakhehla iningi abasebenza emakhampanini kahulumende anjenge National Railways of Zimbabwe kanye le Cold Storage Commission bathi imali abayiholayo incinyane kakhulu njalo abenelisi ukuziphilisa lemuli zabo ngemali leyo. Omunye wabasebenza eNRZ umnumzana Emboyera Mathe uthi imali leyo iyinhlamba ngoba ayeneli lutho nxa kuqathaniswa lendleko abalazo. Uthi bazifica sebehlala bengabantu abangamachumi ekamelweni elilodwa ngenxa yokuswela.
And for sure, liqiniso le inhlamba i-$17 ayenelisi. Ngenxa yokuthi kumele senze sibhadale rent, sibhadalele abazukulu bethu, sibhadalele abantu bethu, sibhadalele ukudla, le school fees, lama bill, ama rent. Ukubona ukuthi esizinda izinjwe eziningi ngama four rooms. Ama four rooms lana kusey ukuthi ngama four rooms. Sebe double phakathi. Ngapha ulojisa two rooms. Yena osalale two rooms ukwenzela ukuthi raise imali one room belela abantu bengu 10.
Unkosikazi Josephine Jowa uthe ugcine abazukulu njalo ugogo amgcinileyo owayesebenza eNRZ uhola amadola angamachumi amabili lanhlanu i-$25.
Ngilapha ngilabazukulu onina babhubha bafa befile benjalo gogo imali engiholayo kayenelisi incane incane kunjalo kathesi kubuye amabhili amanzi bayavala bafuna 4000 mina ngihola $25 so imali le kayenelisi ukuthi igcine abazukulu ngapha uyahamba esibhedlela kuthiwe kufuneka imali ngigula sisendlini sibagcinile ogogo njengoba libona sibamele sinje sibasukumele abakhoni siyagezisa siyachuba ogogo.
Umnumzana Charles Banda uthi inasa iziphatha njengenyamazana engazi ukukhulumisana labantu ethi ufuna ukuthi bakhulumisane labantu ukuthi babachazele ukuthi imali zabantu zingapi njalo lezakhiwo zeNASA kungani zingabanikazi imali abayidingayo.
Ufuna ukwazi ukuthi imali yethu iyangapi anti basitshela ukuthi iyangapi sebenzisani phela njengoba bengasinikithe ukuthi siyidle anti basitshele phela ukuthi bayisebenzisani.
Umfelokazi unkosikazi Esnathi Mbewe ukhulume ekhala inyembezi ethi inasa yamtshontshela amadola azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu njalo bamtshela ukuthi bamnikeza imali leyo kodwa akulabufakazi balokho.
Umkami wayesebenze CSC 30 years esebenze CSC so wasebhubha 2006 so 2006 imali yami yasuka e-CSC ingene naso ukuthi benikile akade sabanika imali yami and khona pampila nsimanja athi khona ngikulisa kunika imali yakho ngatoride la nika imali yami ingasayina ngaphi kwakhona abantsheli lutho.
Obeqoqe njalo ekhokhela abadala laba osakhulayo umnumzana Josephat Mzaca Ngulube uthe baziqoqile njengezakhamuzi zesizinda ngoba iningi labadala abahola ipentsheni behlala elokitshini lesizinda.
siqoqene njengabantu izizalwane ezihlala amapensioners ngoba sizinda ichabalala mostly kwesiqasele khona indaba leyi kulabantu abadala abasenze railways bahola imali encane yabo $17-$20 uyababona ukuhluleka kwabo lapho ehlala khona.
Osakhulayo obeqhuba abadala abangasenelisi ukuhamba omnumzana Brian Bongani Netta uthi uphatheke kakhulu ngenxa yokuthi njengabatsha akula msebenzi njalo bahlezi ethi lolu luhlupho olukhathaza ilizwe lonke ngoba abasakhulayo bagcine ngabadala laba abangasaphiwa ipentsheni.
Abadala yibo abasikhangeleyo ezindlini, thina njengama youth asisebenzi. Abadala basebenzile iminyaka eminingi kanti but ungakhangela imali asebezihola ezama pensions zabo azenelisi ukubagcina. And if you look at it ngendlela ekusituation yakhathesi, into le affect bona bodwa, it affect a lot because it's a broader national crisis. So kuswelakala kwemali ezabadala ku-affect a lot because thina sihlezi abadala yibo abasigcinileyo. So sithi umangoyo selala yesiko ngenxa yemali.
Iningi labantu abasebenza kudala lihola imali ezilutshwana kakhulu njalo kwezinye izikhathi ziyahlala isikhathi eside imali lezo zingabuyanga kodwa inhlanganiso okumele zikhiphe lezo mali azitshengiseli ukukhathazeka ngokuhlupheka kwabantu abakhulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sihlolisisa imizamo eyenziwa ngabasemazweni abafisa ukuvota kukhetho oluzayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ilunga lebandla lezombusazwe eliphikisayo kwele Kenya selixotshe elizweni lelo lithunyelwa kwele Canada ngemva kokuphatheka ekugcotshweni kokulingisa okungekho emthethweni kukaRaila Odinga ukuba ngumongameli walelo lizwe etshengisela ukuba umongameli Uhuru Kenyatta waqila ekhethweni. Umiguna Miguna isizalwane seKenya esesi lengwalo zokuba ngowaseCanada. Sokufe abantu abayisithupha engozini yokuzamazama komhlaba kwele Taiwan yachiya izakhiwo ezimbili zezitezi zilengile okokuthi zingawela phansi iloba yisiphi isikhathi. Uhlelo lwethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe lamhla uChris Gande weStudio 7 uxoxa lonkosikazi Angela Moyo Hardy ohlala edolobheni lePennsylvania ngapha kwele Melika.
I own an elder care agency sigcina abantu aba over 55 ezindlini zabo sibanceda ukuthi bengagcini sebesendaweni ezinjengabo nursing home ama assisted living.
Likwenza njani lo?
Sifika sibe imuli yabo engekhoyo, you know, the family in absence. Ukuthi umuntu usifika ku stage lesena empilweni abantu sikhula sisiba ngogogo. Ukuthi umuntu yabo ungasakwanisa ukuthi uzenzele, umuntu yabo ungasakwanisa ukuthi uzi drive. Ungasakhumbuli kuhle ukuthi kumele ngithathe umuthi. Kumele ngiyebona udokotela. So thina sifika sibe imuli adopted for a small fee sincedise ukuthi umuntu ahlale akhule aguge esemzini wakhe.
Likwenza njani ke lokho kule zifundo yini owazenza ukuthi weze wenelise khona?
Mina isifundo engasenzayo ngese business. So as we know ukuthi isifundo se business le mali sikwana ndawo yonke. But ngifunda ngisenza njalo nga concentrate njalo ukufunda abantu abadala, you know, I don't know what you call the elderly, abagugayo, abagugileyo, or the aging as we call it here. So just learning ukuthi what the aging, or as we age, the stuff we need, the skills we need and the skills we need to sharpen, and at the same time, the skills I could take advantage of and make a living out of, that's what I turned into a business.
Manje nxa usuwenza umsebenzi onjalo awuzange uhlangane lezinye indubo yini eziya zihlangane lo muntu oqala ibusiness
lezo ngazithola sibili. So as such, you know, lapha sikhona thina lapha, first of all, ukuthi ngumuntu we onsundu, ukuthi ngingene into any business arena and be taken seriously. For one, ngikhuluma ngiyagiliza esikhiweni, ngiyagiliza kwalaba balapha, ngiphinda ngena ngilo, you know, ngile color, as we put it here. It's a very difficult not just industry or market to break into, but just the whole business sphere. To be taken seriously as a black person and to be taken seriously as a foreigner. But I come with credentials that a lot of my fellow black people do not. Okuthi abaningi abanjengama abansundu kabalakho, you know, ngihambile ngafunda sibili, ngifikile university eyalapha, ngadlulela phambili, ngayathatha i-advanced, you know, i-degree elaphambili. So ngxabe ngingena la bantu banokuhlonipha ukuthi, you know, usislow noma esenza kwenzayo, you know, I think into ayenzayo into lengqondo. So kuba nzima but kuba lula nxa umuntu engathatha isikhathi sokuthi akhulume lawe azama ukuthi akuzwisise ukuthi ungubani, uvela ngaphi, njalo ubuya lani.
Manje likhona yini ongaliphosela ilizwi elokukhuthaza abanye, ikakhulu abesifazane abafuna ukungena kubhizimusi lapha emelini?
Ye, likhona sibili. Ngithi, you know, don't give up. Sing, you know, ama opportunities akhona, and uma umuntu uzinikele, uzimisele, njalo ufuna sibili ukwenza into yiyo and useqinisweni.
Bakhona esikhathini esiningi ababe khulume ngokuthi ukwenza ibhizimusi eMelika kunzima kakhulu. Ngiyabona ke wakhuluma ukuthi zikhona ingxaki elidibana lazo ezifana lokuthi ngonsundu lokunye kunjalo. Kodwa nxa kubuya lapha isikhwameni emalini ukuthi uqalise ibhizinisi, iyatholakala yini imali?
Kulezi hlengo ama-programs athile abantu asithi ngama-minorities, abantu besi abangasomakhiwa, you know, abantu abavela endaweni ezichiyeneyo, you know, across the world. So bayazama ukuthi bapromote ukuthi kungabi one-sided, ukuthi kugcina kusiba ngowesikhiwa kuphela. So uma ulama qualities wandane ngikhulume ngawo oqala ukuthi uthembekile, useqinisweni, uyasebenza sibili gadalala and what not, 9 times out of 10 kulo muntu okhona ongakunceda and onga, you know, themba ngawo ukuthi lo muntu lo into abuya ngayo singafaka imali kiyo simncedise ukuthi aphumelele.
Lo nkosikazi Angela Hardy Moyo ohlala edolobheni lePennsylvania khonapha eMelika. Umsebenzi wokwakhiwa kwendawo yamavinkili lamabhizimusi yakulezi nsuku kobulawayo eGodini Mall ukhangelelwe ukuqala ngumabasa lanxa sokuqhamuke ungezwani ngemva kokuba abaphila ngokuthengisa kulindawo betshengise ukudana ngembiko ethi izitolo zabathengisa bezimele ziza kuba inkulungwane elikhulu, kukanti bona bedlula inkulungwane ezimbili. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni phakathi kwekhansili yakobulawayo iTerracotta kunye lengatsha zikahulumende ezehlukeneyo kuhlanganisa labantu abathengisela eGodini. Manje iGodini Mall ikhangelele ukuqala ukwakhiwa uqobo ekuqaleni kwenyanga ezayo kamabasa, kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi kungemva kwesikhathi. Izathi ingaphela ukwakhiwa kuza kuba lesilindo samabhasi kunye lezimota ezincane, amavinkili ahlukeneyo kanye lezitolo ezincane zabathengisa bezimele eziyinkulungwane elekhulu. Umqondisi wenkampani eyakhethwa ukuthi yakhe lindawo eTerracotta, umnumzana Thulani Moyo, uthi konke sekuhleliwe njalo bazaphangisa ukwakha ukuze abaphila ngokuzisebenza bethengisa bengalahlekelwa libhizimusi.
Njenge Terracotta i-contractor yethu Oliviero Construction sivumelene labo ukuthi mhlaka 1 March kulonyaka besithe bona they must be prepared ukuthi bangene ku site baqala umsebenzi. Ukuqala kwabo umsebenzi is to do simple things like ukugombolozela i site. So sifake i boundary on the site to make sure we secure the site. After that siyaqala ke ukwenza ama demolition works and then also in those demolition works it sifunguyenza is that ngemva maybe let's say 2 months sifuna ukuthi senze i groundbreaking. So leyo groundbreaking okwamanje we are targeting ngesikhathi se trade fair ukuthi senze that groundbreaking activity. So those are things that we've been planning.
Isikhulumeli secouncil yedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi sebanikeza inkampani yeTerracotta indawo yokwakha igodini.
Project lay egodini redevelopment ya handed over to the developer mhlaka 25 January. We handed over the site esikumeleleyo kathesi ukuthi mhlaka 1st March bazamova on site, but in the meantime silaloko kuthiwa i-relocation kulabantu ofanti besuke ngoba igodini kathesi kulabantu abasebenzela khona ama-transport operators, ama-informal traders, labanye nje abalezakhiwo khona pana. So laba abantu bazamova by end of February to allow i-work to start ngo-March. Ngo-March siqala ngokudiliza kumbe i-demolition of the site and clearing of the site by the constructor.
Omunye wabathengisa ezimele umnumzana Methuseli Donga usole indlela abaphathwa ngayo yikhansili ethi abacaci ngokuthi bazathola yini indawo zokuthengisela ngemva kokwakhiwa kwemolule.
But the way you are doing ngayo indlela yenza ngayo abantu bekhansili yakithi sese singantu asingabantu bens okutheni no into esiyenzayo ayilungamthi. Into engiyakuye ngithi khona, is there any document esiyisayinayo noTerracotta nesikhansili ezasithi ukuthi ama-vendors wonke asethe athekha i-temporary basis kwezinye zezindawo azakubuyela yini ezindaweni zabo as it is, with ikhona i-document esizayisayinyelayo between ama-seed fathers ethu
eZimbabwe imisebenzi emankampanini amakhulu ayikho ngoba sewavalwa ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho welizwe lezombusazwe. Abantu bayakwamukela ukwakhiwa kwegodini mall kodwa bathi kungabachiyi endlaleni laloba kukhangelele ukuthuthukisa ezamabhizimusi kobulawayo kanye lokudala imisebenzi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Isa yomculo othi vikela uvela kumama kaNola lamagabazi uSthembile Mlotshwa phela uSenator Elo Jays Marabini besiqhubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Lwamukela ngemibono ehlukeneyo udaba lokukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukube phethe intambo zokukhokhela ibandla le-MDCT. Ayike siluqeba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.